Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 mbhalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isekelo sombuso.
Ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange iyenzakale kususela iMDC isungulwa.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi bajabulele impumela yokhetho lanxa bekulabantu kade begqugquzela ukuthi kungayivotwa.
Asineke sithi abafuni uChabangu. Lapha de kuvotelwa baba iparty iCC bekungavotela uJabangu.
Elakusasa lebandla leCCC libuvile bana kulandela ingxabangqoza esebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi lenelise isilinganiso samalunga angaguqula isisekelo sombuso kulandela ukhetho lwamabhayi elections olwenziwe ngomgqibelo. Kukhetho lwangomgqibelo ibandla lezanu PF lithole izihlalo eziyisikhombisa okwenza libe lamalunga edale afika phose amakhulu amabili 184 kudale leNational Assembly lona elilamalunga afika phose amakhulu amathathu 280. Olunye ukhetho lwamabhayi elections luzenziwa ngomnyaka ozayo mhlazi ku 3 ngozibandlela. Ukhetho lolu luza kwenziwa eGoromonzi South, Chegutu West, Mkopa North, Seke, Zwimba East, lePhelandaba Chabalala. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa saqala ngokumbuza ukuthi ukhetho lwangomgqibelo ulubone njani.
Nxa sikhuluma ngomzabalazo uSengezo akumelanga asebenzise isibongo sakoChabangu. Kumele aziteme ezibiza mnankagwa ngoba ujonge uqhubela, ujonge ukuqhubela uBulawayo, eqhubela iZANU PF amasithi la akoBulawayo. USengezo labanye bakhe bajonge ukungena kuGovernment of National Unity lomnankagwa. Yikubona omdenda labanye abantu abasekela iZANU PF bemthanda kangaka. Umnuzana Chamisa wayala ukungena kuPollard wayala lesikhundla sika leader of the house. Lokhu kwakuyimzamo yabantu abanye abangaphandle kwelizwe la iZANU PF ukuthi baginye iCitizens Coalition for Change, kodwa umfo kaChamisa wayala lokhu ngoba wayebona ukuthi kwakuyindlela yokumdlelezela. Abanye abalobudlelwane leZANU PF abaphakathi kwebandla leCCC sebefuna ukugenqula uChamisa esikhundleni besenzela ukuthi bethathe ibandla lingenisa kuGovernment of National Unity lomnankagwa. Lokhu ngikutsho ngisenzela ukuthi abantu bengakhathali njalo abantu bengadelizi inhliziyo. Kumele nxa kubizwa ukhetho abantu bephume ngobunengi besiyavota. Yikuthi nje okwakathesi abantu ama-candidates ethu ayaliswe yi-court order. Kodwa nxa kungela court order eba esuka ibe yimbambeko, sikhuthaza abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi baphume ngobunengi besiyavota ela lelo lunga elihamba lomnumzana advocate Nelson Chamisa. Lokho kaChabangu hayi isiphamaso, indlela yokukhohlisa abantu, indlela yokuqilibezela abantu. Savela sakubona thina ngesikhathi sempi ukuthi iZANU yayisekelwa ngamabhunu, izaphu izimele. Kuthe sokuphambili laphana abeZANU basebethelela izaphu bebambene lamabhunu.
Kukhona yini elikhangelele ukwenza ukuthi kungaqhubeki kusiba lama recalls lawo? njalo umnumzana Jabangu kanti vele kungani engaqutshwa ebandleni.
Nxa sikhangele angiboni mina ukuthi umdenda wayengavikela umnumzana uChamisa echiya uSengezo Jabangu osetshengise kabanzi ukuthi unyawo ahamba ngalo vele lunyawo olulandela olukaMnangagwa weZANU-PF. Singakhangela indlela iZANU-PF eqhutshelwe amasithi ezigabeni ezazinzima lakithi ukuthi sikhampene, kuhle kutshengise ukuthi uSengezo ngomunye wabalandeli beZANU-PF asebecatshe kuCitizens Coalition for Change, bezenza abantu abamsulwa, bezenza abantu abananza amalungelo oluntu, bezenza abantu abalwela into enhle umbeni inhlala kahle yabantu beZimbabwe. Ungananzelela umdenda ngomunye wama-chairman axotshayo ngesikhathi se-Cholocho Declaration indaba yokusekela uMnangagwa. So namhlanje amboni ukuthi umdenda wayengasekela uChamisa echiya uSengezo osetshengisa ukuthi uyisiphamaso nje, osetshengisa ukuthi ngomunye wabantu asabencedise iZANU-PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange yenzakale kususela iMDC isungulwa.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza, usikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, esikhulumelayo ecingweni ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa labanye abasebenza lomnumzana Sengezo Jabangu abathi bona bathakazelela impumela yokhetho lanxa bekulabantu abekade begqugquzela ukuthi kungayiwa kukhetho ukuthi abantu bayevota. Omunye wabo esikhulumelaye ngumnumzana Albert Mhlanga.
Ukhetho ludlulile kodwa uhambo lokho elukhona pho nge-by-election kuyabe kubona labo nje abalutshwane abayavotela lowo abamfunayo, especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota. So ukhetho luhambe koBulawayo, luhambe ngokuthula, ngakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhonokho ukuthi thina abesisibodwa sibe le confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe nxa besiyavota abanye bavotela iZANU-PF ngenhliziyo nje ebuhlungu. Kodwa hhayi, abantu bakoBulawayo bakuyalile lokhu, ngakhangela emagwegwe bakuyalile nalwana umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna. Kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena uNyati, and bekhala abadala ukuthi ngakube kuNyati. Hhayi, uNyati sengenile ephalamende njengokufisa kwabantu bemagwegwe. La ngapha uCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kusukisele ngukansila, hayi bambekile eParliament. Ungananzelela ubaba Ambrose Spindi onguye ademeliza khamizi onguye sayisimkhangelile, ungakhangela nje ukuthi hayi bekuyiphansi phezulu bekungutshiki lobhanga ukuthi kungayisiki ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota, hayi iZANU besiyayehlula. Uphinde ukhangele lakho eCountry Park ukuthi hayi bekuliswa sibili kanzima, okuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4. Why? Ngoba lapho emakhokhova lesizinda lapho kulomo Honorable Modi, uModi abantu bakoBulawayo sebemu-associate leBulawayo. So ukuthi uzumudle nxa ungase general election uyabusebenze nzima ngoba uyanceda, siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo. Hayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo, hayi ngakula nsolo esilayo. Ye amakhansila, yebo ye abantu bazikhethele ngokufuna kwabo, and siyakwamukela khona okwabakwenzileyo kuma-councillors. Wose sizahlala phansi nje ngoba into esesivumelene kathesi okwama-recall lokhu asike sikume. Lanxa kuyukuthi ikhothi ithe kuhamba njani, kodwa kwakhathesi sizake sime okwama-recall, sike sibonisane ukuthi abantu beZimbabwe bafunani. Ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokhu esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu, siyakwazi layo, uyakubona okwenzakalayo ekubona njengopresidenti, asikabe lomnye upresidenti. Ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu Secretary General interim bebezayavota, bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo i-CCC. Hayi, kasikabi lensolo ngokukhona, siyakwamukela okwenzakeleyo. Siyababonga abantu bakoBulawayo, khona sizababonga, sibasondelele duze sithi siyabonga bulawayo omuhle
akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Jabangu
asingeke sithi abafuni uJabangu lapha de kuvotelwa baba iparty iCC bekungavotela uJabangu angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoJabangu ukuthi uJabangu lokhu uJabangu ngusecretary general interim secretary general kayishiyo party uJabangu abantu bebevotela iparty yikho ke iparty yethu iye itholile khonoko okutholileyo njengoba sithi ukuthi hayi itholile khonoko okutholileyo abantu bekulezano leCC bekungela Jabangu lezano lapha so akudliwa nguJabangu kumbe kuwini uJabangu wine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga omunye osebenzelana lo mnumzana Sengezo Jabangu ngomgqibelo kuvote abantu abalutshwana kakhulu sixoxe lomunye onxintise kulolu khetho umnumzana Ambrose Bindi obemele ibandla leCCC esigabeni senketha kodwa wanqotshwa ngumnumzana Albert Mavunga webandla lezano PF ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Sibindi
kasi asinanzele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi inani labantu lehle liyephansi angilaqiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasi kubona kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso kodwa sibe sinanzela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ubhoda ebantwini benyenyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevota lokho sihlangane lako kwezindawo abantu bekwenza lokho kulabantu abakwenzayo so ke enxenye lokhu sinanzele ukuthi njengoba sinanzele ukuthi ibandla le-CCC okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani so kungaba isizathu sakhona ukuthi balaba abanye abe bandela i-CCC ingxenye abaswele amathiwa okubana bangene kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lwelulufe so ke lokho sikunanzelele kodwa ke eqinisweni yikuthi abantu bebalutshwana sananzela ukuthi khona okwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla lezanu PF kakhulu elingajalanga kungene kakhulu lapha kobulawayo so ngento esizinanzeleyo zeneso ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafaka ibandla lezanu PF ukuba nalo nalingene liye khona phana kodwa neshuwa abanye abantu kade bengabe lesifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayikhethweni angisoze ngitsho ukuthi izathu yiziphi kodwa khona kade sihlangana la kwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi
manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje
ingxabangxoza esebandleni le-CCC kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibangene siphezulu kakhulu sokuthi sokusenza labantu abahlali bezimbabwe bangasakwazi ukwenzakalani yena lingabanqoza futhi mna kakhulu ukuthi ngenye ngabe yenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki ngoba khanye ungathi abantu abaselathando kakhulu le-CCC ngendlela okuxatshwana ngayo sebesenza loo singathi na they are now lacking trust kubandla le-CCC lobukhokheli bayo so ke le ingxabangxoza ukuthi kufanele ilungiswe ingalungiswa njani yonke into nxa iyonakele kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane sikhangele ukuthi bona abathungameli abazifundisa ukuzehlisa omunye kobunye bahlale phansi bakhulumisane ngoba izizathu zokuthi waye kuxatshwana ngabona bayazazi abathungameli lapho akulo mbuzo bayakwazi khonokho so ke into engulukuthi bahlaliswe phansi bakhulume badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi umuntu ongasoze athatha uhlangothi abize iy'ngatsha lezo ezingathi aziswane kuxoxiswane kwenzela into zihambe kuhle ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje ibandla le-CCC ibandla elingagcina lifile njalo libandla eziyagcina futhi selibalekelwa ngabantu abantu bengaselandaba kaphela ungananzela khathesi okwenzakale kuli-by-election kuyakhanya ukuthi abantu ku-CCC sebefuna ukunyomuka ungakhangela kobulawa lapha bekulamakhansela la ayerekholiwe abebuyela athi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-CCC ibikusekela ukuthi bavotelwe sithatha yena upresident ngokwayela besewavotelwa ngabarekholo kodwa sibabone bedliwa ungakhangela ukhansela ka-ward 1 usithole udliwe ngukhansela wenzani khona ngale kusegcekeni ukuthi abantu futhi beyedwa ubengela double candidate but udliwe ubuye usondela apha ku-ward 24 ubatrayela udliwe umuntu wezani uhambe ku-ward 20 kuloo ndoda lo udube laye wayirekholiwe udliwe ngumuntu wezani kutshoni khonokho kutsho ukuthi abantu sebefike sibayenza ukuthi ibandla le-CCC hayi ngabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi webandla le-CCC kunjalo nje elakusasa lebandla le-CCC libuvilibana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli okudanisa abalandeli balo yikuthi
kungaze kuyiwe emthethwandaba akuncedi ngalutho. Sixoxele esikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi elakusasa lebandla balibona njani.
Ukhetho lolu sithi thina bekuyukuqhilibizelana akulakhetho olunye, bekungumnumzana uMnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa ke i-backdoor. Lokhu ukwenze ebambaneke lenhlanganiso ye-ZEC eyaziwayo kakhulu ngokuqhilibezela endabeni zokhetho, kodwa khathesi ke baphinde bamanyana ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-High Court, lamajaji e-High Court atshengisa ukuthi athengwa ke ukuthi abe seceleni likaMnankagwa belwisana lokuthi ibandla le C lama candidates e TCC engabi khona ku ballot ngoba bese saba ukudliwa ke kulelo khetho. Njalo Mr Mnankagwa uzama ukudinga i 2/3 majority e parliament esebenzisa indlela zokuqhilibezela ukuze ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele kuba ngumongameli okungakho emthethweni beyond ama limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni, isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesikhiwa i constitution.
Manje ngasikhangele elakusasa lebandla lithini lina kakhulu ngomnumzana Chabangu, kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxothwa kwamalunga?
Sesenzile konke kwekhothi kuphumile ukuthi konkona amalunga athi akumelanga abe lokhu exothwa. Singaze njalo njengoba ngingakhuluma ukuthi umthethwa ndaba yethu ayisamanga kuhle, kodwa besitholile ke i-judgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abakhethwa eParliament le councilini. So sikhangelela ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe, kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo awonke ama-recourse la ayenziwayo akho emthethweni. I-election anale yenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni, kufuze ireveswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lomthetho welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Manje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ebezikhangelelwe ukwethulela inhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Rishi Sunak ugwalo lwezikhalazo ezibalisa ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-CCC. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi uhulumende usethule imithetho elukhuni elaya abathengisa utshwala abama-bottle store. Limithetho ibalisa ukuhlanzeka lokunye okungabangela ukuthi abanini bengazaphiwa amalayisensi ngomnyaka ozayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bentando ukuthi ngazise wonke nje umuntu waseZimbabwe ukuthi ilizwe imali thole upresident onakanela ilizwe lakhe liyavuka ngesikhathi esincane nje. Ngike ngichaze ngendaba yeBotswana, abanye abayazi iBotswana. IBotswana yavuswa ngupresident uQuaid Masire lo washonayo. Wayivusa iBotswana yabe strong, yayingekho nje kanje ngoba namhlanje kuthiwa iBotswana imili iphula lamba phambili. IBotswana ngimithele nga ayo abantu baseBotswana sasibotshwa nabo thina eGoli, sasibotshwa nabo kuwo ma-road port, sasinabo ute ukungena kukakhuthimile Masire. Abantu beBotswana babuyela ngoba selungisa umkhonomi wabe muhle, umkhonomi wabe muhle, babuyela bonke lanamhlanje bayahlonitshwa kungendaba kakhuthimile Masire. UPresident ubalulekile ezweni, kodwa ke hayi kwakithi lokho hayi angeke. Abantu iBotswana bayahazi yazi thina abancane bacabanga ukuthi yazalwe nje, yayingekho nje, yayihlupheka njengathi. Sasidlula sibathatha thina siza nabo eGoli botshwa sonke la.
Studio 7. Hey, yazi yapha, hey, kubuhlungu lokhu indaba le yenzakala ku-CCC. Yazi i-CCC mina into engiyibonayo hayi lokhu belokhu liphikisana namakhothi, phikisana namakhothi. Indaba le yahamba onto iyasebenza, ayisebenzi le ndaba ngoba vele izanuphefu nguntu abakayikhonjwa, nguntu amakayigobi vele, ngoba vele umthetho kayulandela. ngazi ngazilezinjalo vele isiqhumo siyaphuma vele sifavor yena uChabangu ngingazi kuvote khona phoba wini bona labana abantu abarikholo nguChabangu angeke bangene eParliament vele uzakuya court futhi ethi abarikholo futhi icourt declare futhi ukuthi abantu labana abadisqualify phinde futhi into futhi umsindo futhi the best thing lapho triple seal na just organize the people to go in the street uphela demonstrate ukuthi kawona kube kayi one kuphela kuhle kufika kawona abantu bafi indlela phela ukuthi libuse lelani lizophela failure to that akula ndlela izoyenza
siyabingela siyabonga hey usengeza uChabangu lezano yakhe leyi le court zinkantolo zabo lezi hey bazi basifaka istress ngamaZimbabwe namahlazo futhi asabekayo ukuthi inkantolo bani ezathi i-truth igama layo kusamela ngilisebenzise ningilika sengeza uChabangu into izinkantolo abazenza ngesikhathi bedilize iMDC sebezoyiqala ngapha ku-TPC okay kusho ukuthi thina njengamaZimbabwe ilungelo lethu ukuthi siyavota sikhetha omthandayo sesiphucile ke bantu bezano basiphuce ngempela ke sesibuyele kusikhatini sika Smith leseminyakeni eyadlula ukuthi abantu babengavunyeli ukuvota mase savunyeli ukuvota kumele bebekwazi ukuthi sizozibonela indlela engayenza sibakhiphe abantu bezano ngoba sikhathele izano ngoba kade sasizalwa kuyizano thina sesisiba amakhehla manje so amandla lamancane sesisele kungcono sibaqedele kuyizano ubone sikhipha kanjani bengasafuni ivote ingasafuni ikhoti ingasafuni lutho nje olungumthetho so kumele senzeni thina zamaZimbabwe ngoba sizenzele thina ukuphuma emakhandeni siyabonga
Studio 7 lenjani Studio 7 sicela ukuthi sibe kwazi mayelana ngalokho kwenziwa ngusengezo Chabangu phakathi kwebandla le Triple C njengama supporters e Triple C sicela ukuthi lisibuzele ukuthi u president uNelson Chamisa labo vice president bangapi usengezo Chabangu senza lokho ebandleni njalo bephikisa intando kaZulu eyakhethwa ngabantu abantu labo bengaziwa lokuthi ba recallwa kuhambe njani ba kholelwani akula sizathu akulana akulalutho olubambekayo olukhulunywayo bevumela ukwenziwa kwentando yeZANU-PF elizweni sokungathi lizwe ngeleZANU-PF lona lilize labantu bezimbabwe cela ukuthi sibe kwazi khona lokho lisibuzele umkhokheli we-TPC Nelson Chamisa aphendule imibuzo yabantwana bezimbabwe ukuthi uthini njengomkhokheli webandla liphikisa elibe liyawina ukhetho nxa kusenziwa izinto ezinjengalesi phakathi nakwelizwe phezu kwabantwana bezimbabwe phezu kobuhlungu esikhangelane labo lendlala lokudubeka ukuswela imisebenzi cela lisibuzele abantu be-Studio 7
Studio 7 njani kathi abantu bakithi baphela kangaka bebulawa egoli betshiswa ingathi zinyamazana intovani le yenzakalayo ayi kunzima lokhu kubuhlungu kakhulu abantu bakithi baphela sho bayabulawa beze betshiswe hayi kubuhlungu lo inkinga yokuthi akusela labantu abazi ukuphindisela beke bebahlanyisela abantu abatshiswa abantu bahambe bayezikhulumela bona bodwa ukuthi mina yimi ngabulala ubani ngathi nje kungalapheki inxebe bengagcina bengahlonipha impilo zabantu abantu be-South Africa sebezenzisa kakhulu babulala abantu abazisontelayo abantu abazikhonzelayo bebabulala ngathi babulala izigebengu kubuhlungu lokho haya leli zwe lethu alilunge bantu abantu bakithi baphelela egoli sho
linjani ku-Studio 7 linjani heyi indaba kasengezo Chabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu nxa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa nge-MDCT walandelelwa yibo bona futhi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi 3+C osengezo Chabangu into le vele idingi nakuthi ifake lwizibuko kumbuku yekhodi into yezano sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzora ekaMonzora bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengamonzura umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChabangu yindlela ayenzileyo umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khona pho iyaphuma isithi igama ngelikasengezo uChabangu lenele lithi 3+C yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo sengezo Chabangu njengakuMonzora abantu bayekela ukuyivotele kaMonzora yadilika lena le u-3+C kamthatha uChabangu akulabantu abazamlandela uzahlala labona bophugeni abayiba bamlandela
sanibonani Studio 7 ninjani Studio 7 ayi tena siyaphila hayi ngifuna ukuthi lo ubaba lo ugawulele uthi agawule lo hey angazi ukuthi ngubaba unomuzi unabantwana unomfazi yini gombe yini ungabona umuntu ovikela impisi. Umuntu ovikela impisi, ma impisi ifike yagamula imbuzi zabantu esibayeni, yena avukethe hayi le mpisi ayisiyo imbuzi ba umakhelwane balalise imbuzi ngaphandle. Hayi lo baba lo izami engathi izami ngithanda kakhulu. Yisiphofu esilandela esilidwe nezinye iziphofu amamenemene wodwa. Iqiniso yabantu abangalivumiyo labo gawule labo. Iqiniso ngabantu abangalivumiyo abalivume nabalithandi. Alikho duze kwako iqiniso. Uyehluleka nokuhlaziya iqiniso mpela ukuthi ahlaziye iqiniso akavume naye iqiniso kwesinye isikhathi ukuthi le iphathi abizwa ngegama lokuthi iZANU-PF akuyona phathi entando yabaningi, iphathi esebenzela ezikhwameni. Angiboni mpela ukuthi ngubaba onomuzi emzini wakhe ukuthi uyakwazi ukuwubeka umthetho. Hhayi angiboni, shemu shemu shemu, hhayi akusiwumuntu. Hhayi
livuka njani, livuka njani ba landeli be-Studio 7 bonke labasakade. Hayi lento eyenziwayo nje elizweni eyenziwa nangolo ozibiza ngosecretary Sengezo uJabang, hayi amboni ukuthi into ayenzayo wacabangisisa kahle, ngoba ekuseni bemvukile nje ngisiyavota la kuwatu besibangaki besiyi-4 kuphela nje from ngo-7 kwaze kwashaya abo besiyi-4 kuphela. Then phakathi labavotisayo amapholisa bebebhizi bazidlalisela amafoni njalo ama-MPs lo ayerikholiwe kuka-24 wenkete constituency umanduna ayebengekho, but utombani lo omunye lo wayekhijiwe kuba ngukhansila ubatirayi ebekhona. Into engizibuza yona ukuthi njengoba kuthiwa abarikholwayo abavunyelwa ukukhontesta, kuhambe kanjani ukuthi ubatirayi yena abe khona kodwa la wayerikholiwe wayelist u-MP wakhija?
Lawo ke habe ngamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, indodana kamongameli welizwe leMelika umnumzana Hunter Biden utholakale elamacala okungabhadali imithelo ayithoba munwe munye. Amacala la alandela amanye njalo aphathelane lokuthenga izikhali okuthiwa wada adalwa nguBiden aze athenge umbhobho yena engamelanga ukuthenga umbhobho ngoba wayeke watholakala ukuthi uyasebenzisa izidakamizwa. Lokhu kutholakale ngemva kophenyo olwenziweyo. Uphenyo lwakhona luqale kumsukwana kunyanga esanda kwedlula.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leZANU-PF selisalelwe ngamalunga edale lePhalamende amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isisekelo sombuso i-2/3 majority kulandela ukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu Chris Gande. Silazo ezinye ntambama ngo 7:30.